So we see card descend of a VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine msakafo kuNcwabakazi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZANU PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labomliswa ukubana besebenzele iZANU PF.
Ivandla le-CCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti lithi ikhomishini le kumele ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Kungasikho okunye nje okomthetho sokuyikuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bawabeke ezandleni zabo. You know ukuthi kuyabe sekuyi-contempt of court. So
umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami kumele abuyiselwe esikhundleni sokuba ngukhansila ka-Ward 3 lesokuba ngomsekeli kameya wakobulawayo. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla le-CCC lithi alithokozi ngendlela iZimbabwe Electoral Commission ephatha ngayo amalungiselelo okhetho, kanti njalo lithi kumele ikhomishini ivule njalo uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-voter registration blitz. Zikhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla iziphathamandla zaleli bandla ezivalisa umnumzana Ian Makone loNkosazana Fadzai Mahere bathe baningi abantu abehluleka ukubhalisa ngoba amahofisi ekhomishini le ekhatshana lozulu. Ababili laba bathi njalo uhulumende kumele eguqule indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho, ama-electoral reforms ngesiNgisi, ukuze ukhetho luka-2023 lube ngolukhululekileyo. Kodwa leli bandla lithi okudanisayo yikuthi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zalo. I-CCC ikhuthaze njalo abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota njalo bavote ngobuningi kukhitshwa iZANU PF embusweni. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalosi Siziva.
IZEC imadolonzima ngendaba yokubana ke abatsha berejiste ikakhulu ke emathawuni lasendaweni esijeneyo across the country. So kuyinto ke esikhangeleyo ukubana fanele ilungisiswe ikakhulu ukubana ke kuvulwe enye blitz exercise ukuze ke abantu barejiste, ngoba even yona i-target ababeyifakile abazange beyifike. So thina njengenhlanganiso sikhangelela ukubana kulungisiswe indaba ye-voter registration. Kule ndaba njalo ke ezenzakala emaphandleni ukubana iZANU PF izama ukuthi abuse osobhuku lezinduna labomliswa ukubana besebenzele iZANU PF. Kuyinto esingayikhangelanga ngenxa yokuthi thina siyakwazi ukubana ku-constitution yelizwe. Njalo ke lo ndaba zomba ngazo indaba yomkankaso kufanele ube yindaba yamaphathi wonke yatshiyeneyo, akulaa ndaba ukubana ngowezanu noma ungowe-CCC noma ungowemabambo. Sonke singabantu beZimbabwe akufanelanga kube lo muntu oyalisa ukubana ke ekhethe ibandla lakhe. So asikhangelelanga ukubana ke iZANU PF njengekompetitor yethu izama ukuabhuza izinduna labomlisa, ngoba yi-institution yama-traditional leaders ofanele ihlonitshwe.
Njengoba lisithi iZEC iyala ukwamukela izikhalazo zenu, liza kwenzani pho?
Last week saqala ke ngeviki edlulileyo ukubhalela ke ku-Southern African Development Committee le African Union Ethiopia disababa kubana bezwisisa kubana ke eZimbabwe silodubo mayelana la ma reforms lendaba ke eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yokuthi lokhu kule bearing on the future elakusasa leZimbabwe ikakhulu sikhangela indaba ze legitimacy ungabona ukuthi ukhetho odlulela lama elections esawenzayo before alenkinga yokubana ke kwaba kulo hulumende ocontested lokhu kule problem ke ukubana nxa sesifuna ukulungisa umkhonomi le ndaba yokubana siprovide ama-services nxa kule contestation around indaba ye-leadership. So konke lokhu kulungiswa ngokubana ama-elections ukhetho lube free and fair. So I see onto ebenefita i-CCC yinto ebenefita amaZimbabwe nohulumende obuyayo ukubana ke wonke umuntu ebelokusuthiseka mayelana lama-elections ke abenziwe. So ukhetho fanele yenziwe ngendlela ke as open, as transparent njalo as credible. So yikho si-engage lama-regional players labanye abantu njalo leZimbabwe ukusebenza labanye abantu bonke aba-interested on the democracy for our country ukubana silungisise ke indaba yokutshontshwa kwama-elections le ndaba yokubana ke kube lo hulumende ongakhethwanga ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kabavumelani lokukhulunywa yi-CCC. Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli seZimbabwe Electoral Commission umnumzana Jasper Mangwana. Umthethwandaba we-High Court uthi umnumzana Tinashe Kambarami yena owasuswa esikhundleni sokuba ngukansila ka-Ward 3 lesokuba ngumsekeli kameya wakoBulawayo kumele abuyiselwe ezikhundleni zakhe. UJustice Martin Makonese wenze isinqumo lesi namuhla. UKambarami wayemiswe ngumthethwandaba ukuba ngukansila lokuba ngumsekeli kameya ngenxa yecala lobusela ayeletheswa lapho afunyanwa khona emsulwa. Ngemva kokususwa kwakhe, umnumzana Kambarami wacela ukuba udaba lolu luhlolisiswe inkantolo ye-Supreme Court, yona eyanquma ukuba isinqumo se-High Court sasingelasisinto. Wabuyela njalo emthethwandaba wavimba ukuba kwenziwe ukhetho lwe-by-election ka-Ward 3 lonyaka. UKambarami uthi uyathokoza kakhulu kulandela ukwethula kwesinqumo sanamuhla lesi.
Njengoba lisazi nje ukuthi i-Ward 3 yayimisiwe ngesikhathi sama-by-elections ngodaba lokuthi ama-cases ami ebese-court engakapheli. So namhla kunikezwe i-judgment ngu-Judge Justice Mabhiwa ukuthi ngibiselwe esikhundleni sami esokuba ngukansela lokuba ngu-deputy mayor. Njengoba lisazi ukuthi ngo-2021 i-Supreme Court yayi set aside i-judgment eyayiyenziwe ngu-Chief Justice Mabhiwa eyokungikhipha ku-position eyokuba ngukansela lokuba ngu-deputy mayor. Ngabiselwa kwathi kunjalo sengibuyela ekhansilini kwangathi kulokuxabana ikhansili ingazwisisi ukuthi sengibiseliwe esikhundleni sami. Ngabuyela njalo e-High Court ngafayela i-declarator ephume namuhla imbisele esikhundleni sami.
Ye kuyo phambili ubona ngazani baza kuvisela khona ngale khansili kumbe kuyahamba njani? Njalo ngabe kuvisela uyangena khona ngale ukubandla liphi? Ukusisisi kumbe kubandlala khona kudala.
Isinqumo lesi siyenziwe namuhla ngikhuluma nje asila sikhathi sisuke e-court. Ukubuyela ngiyabuyela e-counselini nxa kungaba sokulokunye nje ukuthi e-counselini sokungathi sokusiba lokuxabana lokhu kuyaba sibaba sebekuthatha sokungaphezulu kwamandla. Awe-court sebethethe amandla bawafaka ezandleni zabo, but ngiyalandzelela ukuthi e-counselini kule kulama legal departments ayo advisor i-council ukuthi this is the right position. Nxa into sesihambe ngendlela le kumele silandele umthetho. I-council ICO briefcase business i-council yabantu and ilandela i-constitution yelizwe, so bayakuzwisisa khonokho ukuthi kwenzakaleni. But njengoba nisitsho nje ukuthi nxa kungasikho okunye nje okomthetho sokuyiwukuthi abantu sebefuna ukuthatha amandla bayawabeke ezandleni zabo, you know ukuthi kuyabe sokuyi-contempt of court. So ngithanda ukuthi ngithi i-council yethu yakubulawa iyazwisisa umthetho and iyenza izinto ngokufaneleyo.
Umnumzana Tinashe Kambarami ngukansila ka Ward 3 njalo ungumsekeli kameya wakobulawayo. Kusenjalo umthethwandaba we High Court ARR namuhla ukhulule umholi wehlanganiso yababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Opet Masaraure ngemali yesibambiso ibail. Umasara ure ubhekane lecala lokuvimba isandla somthetho kanye lelokubulala, kodwa uyawalandula lawa macala. Iningi lithi impilo ilokhe isiba lukhuni ngamandla ngenxa yentengo yempahla ekhuphuka kokuphela ezitolo, njalo ezinye zalezi mpahla zithengiswa ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Austin Nkomazana okhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kahle ngithi lapha isimo sibi kakhulu ngapha. Siyababona osomabhizinisi babiza intengo yempahla zabo ngemali yedola leMelika bengafunila kancane ukuthatha ama-bond notes. Ngeqiniso akusikho uthanda kwabo, ngoba imali yakithi iwile njalo iwa nsuku zonke. Khangela iyawa viki zonke ngolwesibili ngemva komkambo we-Reserve Bank i-auction. Pho osomabhizimisi uba bengasebenzisa leyo mali bengaya ngaphi, bewode ngani, ngaphi, njani?
Lokho kungabe kusitshoni kubathengi labanini bamabhizimisi?
Lobu yibuzima obumelana labathengi. Kukanti labaningi bamabhizinisi baphakathi kobuzima obungaphezulu. Yebo semabhizinisi abalalungelo lokuthi lokukwenza lokho, kodwa umumo esikiwo siphakathi kwelitshe lembokodo. Ngoba umphathi ntambo kahulumende wezemali uthi kakukho emthethweni, kodwa isimo esikhangile akekho loyedwa ovumelana kumbe okumvumelayo uma esebenzisa ibhondi eliwa nsuku zonke. Bayakwazi lokho. Lapha ngokubona kwami okungenziwa kuphela ukuthi kuvunyelwane kusetshenziswe lelo dola leMelika. Ngapha kulungisiswa lokho kubangela imbangela cathi yokuthi elakithi ibhondi lakithi liwe kangaka kuyini. Kufanele kube kusazakala kumbe kubonakala, ngoba ilizwe leli labantu abakhangeleyo abaqeqetshileyo, umphathi wezemali ukhangele, kodwa ukwalela abantu lokhu lingakwenzi, lingathengisi ngalo imali yena ebona ukuthi eyakhe imali la esikhwameni sakhe kalayo ngenxa yokuthi ivele izifele. Kakulungisiswe lokho, yiyo indlela kuphela engaphumuza abantu lelizwe lijikame kwezomkhonomi.
Umnumzana Austin Nkomazana ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kunjalo nje umphathi ntambo kahulumende wabona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube wenze umhlangano labo somabhizimusi namuhla lapho achasise khona ukuthi uhulumende wenza yonke imizamo yokuthuthukisa umnotho welizwe. ku Live Talk wasihluzeni bomama namuhla sikhangela inkuthazo yokuqhakatheka kokumunyisa ingane ivele likamama phansi kohlelo lwe World Breastfeeding Week olunanzwa lonyaka emhlabeni jikelele kusukela mhla ka 1 kusiyafika kumhla ka 7 kuyona le inyanga. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Elemelika lithi kalisekeli ngithola kancane imizamo yokuguqula umbuso waseTaiwan ukhona okwamanje ikakhulu kusetshenziswa udlame. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken usho lokhu esemhlanganeni wenhlanganiso e-Association of Southeast Asian Nations oyenzelwa kwele Cambodia. Umlawuli wedale lephalamende laseMelika, u-US House Speaker Nancy Pelosi, uhlangene nomunye wakhe wokwele South Korea, u-National Assembly Speaker Kim Jong-un, esikoleni salelo lizwe i-Seoul namhlanje kuhlandla lakhe lesine lokwethekelela amazwe awezekazini e-Asia. Ababili laba bavumelene ukuqinisa umsebenzi wokubambisana ukuvimba ukulungiswa kwezikhali zombhubhiso ezenuclear nele-North Korea. Idale lephalamende ele-Senate lakwelemelika libika ukubana liyasekela ngokugcweleyo ukwamukelwa kwele-Sweden lele-Finland ukuba ngamalunga enhlanganiso e-North Atlantic Treaty Organization NATO. Amalunga awe-NATO avote ngobuningi esekela leli nyathelo ngaphandle kwelizwe elilodwa kuphela. Ukusobala ukubana inhlanganiso ifuna ukuqinisa umsebenzi wokumelana nele-Russia. Ngemva kokubulawa kwabantu abedlula inkulungwane eyodwa, kudlakela olwaba khona kuqhutshwa ukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2007 kwele Kenya. Lelo lizwe lithi seliqinisa umsebenzi wokusetshenziswa kwemishina yangalezi nsuku i-technology ukuze kungabi lokuqelibezela kukhetho njalo impumela yalo ingabi ngephikiswayo. Ukufuthela nakubikwa lokhu ekuqhubekela phambili kwele Senegal ngemva kokhetho lokudinga umongameli elizweni lelo ngempelasonto. Impumela yalo elokhu ingakaziwa kuze kube manje. Umanyano wamabandla aphikisayo azibiza ngokuthi yeah, we are standing we coalition kanye lomanyano obusayo owe-Demo Bok Yakha coalition wonke athi anqobile lolu khetho.
Ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isanda kubika ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million abahlole amagama abo kuluhlu lwe-voters roll. IZEC ithi uluhlu lolu lulabantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.8 million. Kulabanye abathi kabazihluphanga ngokuyahlola amagama abo ngoba ukuvota akubancedi ngalutho. Kulabanye njalo abathi kabala maphepha okuzalwa lokunye okufunakalayo nxa umuntu ehlola igama lakhe kuvoters roll kumbe ebhalisela ukuvota. Kulabakhala ngomango okumele bewuhambe ukuze bayehlola amagama abo. Bakhona njalo abakhala ngokwenza kwekhomishini le abayicabangela ukuthi idlelana lebandla elibusayo elezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo mnumzana Michael Mhlahla Ndiweni ocubungula ezombusazwe lo mnumzana Thandazani Moyo okubandla eliphikisayo ele Freedom of Rise under Sovereign. UNdiweni usungula lingxoxo.
Vele nje abantu indaba zokhetho kazikho kumasiko ethu engathi iso culture yethu kuleke njalo. So abantu abanengi into abayithathela phezulu ngoba bayifundisa sebadala. So into okumele umuntu abe ngathi uyayifunda semncane. Bona lokuqala vela so culture yethu. So abathi ngesikhiwa irresponsible citizenship. Dayikho okwesibili sesakhangela ke in terms of reality on the ground. Okunye ukuthi abantu babe ngala information enileyo ukuthi kulento njalo yenzakalayo. Uyathola umuntu ethi navela angkwazi ukuthi kule voter inspection kasitshelwanga. So indlela zokuxhumisana labantu ezikahulumende siyabe singafinyelela umuntu wonke ikakhulu abantu abasemaphandleni ngoba kwezinye indawo imitshina njengamaradio kayibambi imbiki yaphuza ukufika so uye kwakhona. Okwesithathu ikuthi ezinye indawo zabe zikhatshana umuntu kuyamele agade abhadale imali ethizanyana kakhulu emakhaya futhi kumbe agade kumbe aqumuma ngenxa ye-3-4 case esiye esikolo esiyachecka ivizwi abantu abaningi angeke bekwenze khona lokho. So ngomlakano wami mina nginakana ukuthi kumele kwenze kube lula akulungiswe i-reconnectivity ukuthi umuntu ezidlayela emakhaya angene efonini yakhe akhangele ibizo lakhe kungadingi ukuthi umuntu azahambe umango esiyakhangela ibizo lakhe. Ngibona ngani yizinto ezibangele ukuthi abantu belibalutshwana sibili.
Moyo ungena khona baba. Abantu kahle kahle ngabakachazelwa kahle ukuthi utshintsho luzokuba njani. Njengoba ngikhuluma lawe Dube abapoliticians kumbe laba abazombusazwe mabefika ekhaya bathi ngivotelani, ngivotelani kodwa abachasisi ukuthi why kumele abantu babavotele. Then kulabantu labana aba-understanda ukuthi yebo kumele ngivote but bazibuza ukuthi kumele ngivoteleni. Bagcine bengela answer laphana ukuthi why kumele bevote. So isizathu sokuqala leso. Esinye isizathu sesibili futhi iludlakela. Yazi ukuthi ekhaya ngike ngathi mina ngiqalisa ukungena kwezombusazwe ngezwe ifamily yami yonke isithi wena sifuna ukufa. So anything that has to do with the politics kumbe engathi ngumbusazwe vele ngathi uyikufa ekhaya. So konkani ukwesaba umuntu ethi ayiwayi kumele vele ngizihluphe ngento ezizambulalisa bavele bakweke. So kumele sikhiphe ukwesaba ebantwini bakithi sibenze beunderstand ukuthi ukuvota kayisikho ukuba yisitha sikahulumende njalo kayisikho ukuba yisitha somunye umuntu. Kahle kahle lilungelo lakho.
Yeah.
So kumele kube lemfundiso Dube edabeni lelungelo labantu. Abantu ngine problem lama organizations amaningi ahamba eZimbabwe ethi thina we are fighting for human rights. But you don't fight for human rights without educating about the very same human rights. Abafundisi ukuthi ilungelo lakho yilipi. Umuntu uthi ngizolwela ilungelo loluntu mina ngingalazi ilungelo lankhona. Baye kumele ungilwele. So kumele sifike ezingeni lokuthi ngoba abantu bakithi bengela exposure njengoba babe sekuchile ukuqaleni kumele thina silethe iexposure emaphandleni elupane iexposure egwelutheni enkayi iexposure emvalibali
sikhulume labantu kulabanye abathi kanti vele zavotela
ungakhangela even emadolobheni indlela abadolo baphathwa ngayo kulento ezinenge sezithi senza abantu besho ukuthi kusavotela lokho okwenzakala kathesi. So okunye nje ikhalipha okunye futhi ukuthi ukuhlanganisa ukhetho vakadube lo mfowethu lapha ngisengalithenga umoya ukuhlanganisa ukhetho esithi harmonizing elections kwenza ukuthi abantu bakhohlwe futhi ngokuqatha kokuvota esigabeni sabo esingathi local government election. So khangela phela phezulu ngale sebebutha yonke imfucuza ingangena leyo mfucuza ke sisiyenza izinto ezingaqondakaliyo bese kuthiwa ke ukuvota kusinceda ngani khangela ukuthi idolobho linjani. So mina ngomnakano wami kumele kwehlukaniswe ukhetho luka president ne-local government ukuze abantu bakhangele bachwayise kahle abantu abavotelayo. Kodwa futhi okumqoka ikuthi yona inhlanganiso ebambe ezokhetho abantu bakhala ngayo. Lokho angisho ukufihla abantu bakhala ngayo bayayisola ukuthi ayenzi kahle kwezinye izinto. Uyabona a lot of stories coming about inhlanganiso ebambe ezokhetho. Even konkani ukuthi kungavota sokuye ema-court which is actually is the position after all ukuthi ke makhothi nxa umuntu engasukusekanga okunye futhi obangela abantu bagcine besebe luza ukwethemba indaba zokhetho. Ngibe ngathi eqaleni ukuthi okunye futhi abanye abantu ukuze bengaphatheki ekhethweni ukuthi ke abazithupha zokuthi balokhuza bayibhalise ukuvota.
Izeki isingo yokuthi umntwana uyabe engurefli ubaba edlala egrounding bese kuthiwa umntwana ajaje kuhle ukuthi hayi baba lapha unyathela umuntu kakube yipenalty angeke avume. So inkinga esilayo ukuthi sasisela Zimbabwe Electoral Commission sesilezana uPF Electoral Commission inhlanganiso elwela ilungelo lezana uPF inhlanganiso ephusha iagenda yezana uPF. So ukuthi abantu begcine bengavotanga bayakhalala ngoba ukuvota kwangkhona lokungavoti kusuka kube into eyodwa ehlangene basuka bakubone njengathi kuyafana.
Umnumzana Thandazani Moyo ngoyibandla eliphikisayo ele Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa endawonye lo Michael Mdladlandiweni ocubungula izombusazwe belo Gibbs Dube we Studio 7. Abahlala ezindlini zekansili yakobulawayo ezingamashumi ayisikhombisa sebente elokishini elidala lakobulawayo elemakhokhoba bathi lokhe bekhulumisana lomasipala ukuze bengaxotshwa kulezi zindlu. Umasipala ubikwa esithi izindlu lezi ngezo zisebenzi zakhe. Ugaina Gumede weStudio 7 uxoxele ukansila weMakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda.
Yebo kambe ikansila yakobulawayo ibisinike ama eviction letters abahlali base-BNC compound i-compound ekansili etholakala ku-ward 7 eMakhokhoba. Abahlali laba kudala behleli lapha abanye ngama-pensioners awekhansili isebenzi ozazisebenzela ikhansili, abanye ngabafelokazi abathiywa ngamadodabo ayesebenzela i-city council, abanye izisebenzi zekhansili ezitholakala phakathi lapho. Ngamafithane ngingathi nje yikho engingawuveza nge-DNC compound le etholakala ku-ward 7 Makhokhoba.
Manje sebexotshelwani laba bantu ku-BMC?
Right. Ikhansili yakobulawayo ithethe isinqumo sokuthi kumele ikhangelisise yenze ama-premises e-audit kwaziwe ukuthi abantu abahlala kuma-properties akobulawayo ngobani njalo bahlala njani njalo bangobani. Lokhu bekudalwe yikuthi nxa ikhansili inanzekela izisebenzi eziningi ezikhona khathesi ezesithi khansili ziyakhala zithi kazila ndawo yokuhlala, zidinga indawo yokuhlala njengoba ikhansili ukwazi ukuthi ikhansili yakobulawa ibhadala ama-workers ayo i-RTGS le engathengiwo. So izisebenzi eziningi zasekhansili bezicele ukuthi hayi ikhansili ake nilizwe lami izikhalazo zethu ukuthi njengoba lisibhadala siyafuna ukusebenza kodwa imali yokuthi siye emsebenzini asisakwanini. Ake nilami lisidingela okuyindawo ukuthi singacathise amakhanda lapho esingasoze sigade khona imijova, lapho esingasoba sogizana khona nasemsebenzini lapho esisebenza khona. Yikho-ke isinqumo le ikhansili yagcina isidinga isidingisisa ukuthi kanti labo abantu bakhala kangaka singabasusha ngathi kalo singenze njani ukuthi sibasize.
Manje kuzathiwani-ke lapha baza kuya ngaphi njalo bona bathi besabela ukuthi kuzaba lokubola okuthize bengahamba bebizwa ikhansila behamba bengamunye lomunye bathi bona bafuna ukuthi babambane bahambe bendawonye liza kwenzani ngakho khonokho njalo le khansila ithini?
Yes, kambe indaba engasilula ukuxazulula njalo indaba elula ukuthi siyithobe njengesithi ikhansili ngoba nxa sinanzelela labo abantu ikhansili ethi ngabaphumi ngabantu ababeyisebenzisa ikhansili. So kuyindaba
Kansila kaward 7 eMakhokhoba umnumzana Shadrack Spanda kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.